Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 12 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasidanisa kakhulu, kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama elections. Sinazela lokuthi iZeki kobulawa especially abaphethe iprovince uInnocent Ncube ukonfirmile ukuthi laye ubengakwazi lokho. So siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani.
Amapholisa akobulawayo aqale ukuvota ngudlu enkambeni yeRose Camp lamhlanje kukhetho lwepostal voting. Kulokhu khona ukukhulu ngoba abikwa ebetshelwa ukuthi avotele ibandla leZANU PF.
Athi mina njengomama bengilesifiso ukuthi omama baphakamisanele, hathi siphakamisa abanyomama. Siyakhala lithi ifuna omama babe phezulu. Hanti lina bomama lizathola ukuthi lizadlingena kumabhokisi lalana. Lizavotela obaba. So nikhalelani? Uyini elivotayo?
Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono induvo ababhekane lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele leZANU PF aziwa ngokuthi iG40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo aqale ukuvota enkambeni yeRose Camp namhlanje kukhetho lepostal voting. Kulokhu khona ukukhulu kwabasesipholiseni laba amabandla ezombusazwe aphikisayo besola indlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo ngoba belungaziwa muntu. Ngitsho labo abamabandla aphikisayo bebengakwazi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amapholisa la aqale lamhlanje ekuseni ukuvota kukhetho oluqondiswa ngabe commission eZimbabwe Electoral Commission olwe postal vote enkambeni eRose Camp. Ethintwa ngodaba lokuvota kwamapholisa lamhlanje, umphathi wezokhetho eZek wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaze ukuba kazilutho ngokuvota okukhona njalo kaziswanga ngakho kanye lenani lamapholisa okumele avote kobulawayo.
Hayi, engikwazi ukuthi ipostal voting sokumele libe khona but bengaziwanga ukuthi kule anything ekhona kobulawayo. Ukungaziswa ngakho mina vele I'm not part of it. So ukuthi kukhona kumba kukho, I'm not part of it. I only come to be involved nxa sependuka sesiza kuma stations.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usole indlela iZek lebandla elibusayo abaqhubha ngalo ukhetho.
Kuyasidanisa kakhulu, kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama elections. Sinazela lokuthi iZeki kobulawa especially abaphethe iprovince uInnocent Ncube ukonfirmile ukuthi laye ubengakwazi lokho. So siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani nxa iZeki ngekho involved.
Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa usole ukhetho lepostal voting lolu esithi laloba lusemthethweni indlela ephathwa ngalo iyethusa ngoba kunje abezeki abakobulawayo abazilutho njalo abavotayo bavota bekhangelwe izinkokheli zabo zibatshela ukuba bavotele bani
ngendlela esibone ngayo. Langokuzwa kwethu singakafiki lapho sinanzelele ukuthi amapholisa lawa bavota bekhangelwe ngabakhulu babo okutshengisela sobala ukuthi hayi akukhululekanga ukuvota kwangkhona. Njalo silokudana ukuthi i-process le e-postal voting ayizange isakhulunywa kabanzi ngayo ukuze abantu bebekwazi ukuthi ihamba njani njalo izaba khona nini.
Amabandla aphikisayo ayayisola indlela iZEC eqhuba ngakhona uhlelo lwe-postal vote bethi luqhutshwa ngudlu. Ngomthetho iZEC kumele iqhube i-postal vote sekusele amaviki amabili. Ngemva kwalokho abavote ku-postal vote amavoti abo athunyelwa kundawo zabo zokuvotela sekusele amalanga amabili ukuba ukhetho lomuntu wonke luqhutshwe njalo ayabe egcinwe eZEC engavulwanga. Phambilini iZEC ikhuphe imibiko ngalolu khetho kodwa ayicacanga ukuba izaluqhuba kanjani njalo ngawaphi amalanga. Isikhulumeli seZRP eZimbabwe uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuba uphakathi komango ngeke akhuluma ngodaba lwepostal voting. Abazoqapha ukhetho abamazwe aweEurope abequla le-EU observers labo bakubonile obekusenzakala kobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lanxa isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTloyile Silayigwana ekulandule ukuthi amapholisa akobulawayo avotile namuhla, isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba ukufakazile lokhu. UCharamba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa la avote ekhululekile njalo engabanjwa ngamandla ukuthi avotele iZANU PF njengokutsho kwabanye. Kodwa isiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Dorcas Sibanda yena uhambele ezinye iziphathamandla zalumanyano eRose Camp utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ngempela bazibonele ngawabo.
Into eyenzakala lapha yikuthi kuyavotwa but ukuvotwa okukhona kakukho emthethweni ngoba sonke siyazi ukuthi nxa kuvotwa ama-candidates kumele alethe ama-polling agents. Sakhuluma kusisekelo sombuso ukuthi ama-uniformed forces wonke avunyelwe ukuyevotela lapho abafuna khona, bavunyelwe ukuthi bayevotela ama-ward abahlala kiwo. Nxa besenza ama-postal vote kumele sivumelane lathi sibe khona silinde lawo ma-postal vote. Kumele sonke ama-political parties ebekwazi isikhetho samapholisa sevote ama-postal vote nalawo sinento esiyicileyo lapha kobulawayo sifice avuliwe ama-postal vote and nxa bevota bavota phambili kweziphathamandla and bebesitshela ukuthi lifake uxawe endaweni enje. Anti yabona ukuthi kasikho kuvota khonokho kuthiwa yi-free and fair, abahlala bekukhuluma ukuthi sifuna i-free and fair election. Asikho free and fair.
So silubone sokuthiwa lina belibala amavoti onalawa bese liwabala ukuthi kuthiweni manje.
Bebephonga ufuna ukuthi bakhangele ukuthi amaphepha enziwe khonokho kungani. So sasesibala ama-envelope ukuthi mangani ukuthi abantu abasebevote khonokho kungekho emthethweni bangani. Kumele sivumelane at the end of the day ukuthi into esiyenzayo imqoka yini, iyohambelana le mithetho esiyivumeleneyo yini, wonke umuntu uyakwazi yini ukuthi kokwenzakalayo.
Unkosikazi Dorcas Sibanda ngomanyano we-MDC Alliance ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Abesifazana abahlala edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono indubo ababhekane lazo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshwe lamhlanje uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama abangenele umhlangano baveze ukukhathazeka ngendlela abakhangelelwa phansi ngabesilisa endabeni zombusazwe, besithi so isikhathi sokuthi labo bangene ezihlalweni bebuse ngoba kuyibo abahlangana le ndubo eziningi. Isakhamuzi seGwanda unkosazana Sicebiso Sibindi utshele abesilisa abafuna ukungena ukhetho oluzayo ukuthi kumele bathiyelwe omama ezinye izihlalo.
Lapha si under women's coalition sifuna amalungelo ethu. Kungani lina obaba lingajuki ukuthi njengoba mina ngingwe MDC timbe ngwezana PF ngingubaba wena ingathathi umama nimfake kulesi sikhundla ukuza kwanisa ukulungisa omama akwanisa ukumela so besifisa ukuthi lani linobaba libone ukuthi zona lezi sikhundla ezifayithelayo lati singomama siyazifuna.
Unkosazana Tracy Smith ozangena ukhetho lwamakhansila ezimele uthi omama kumele bavotele abanye babo ukuze inhlupho zabo ziphele.
Athi mina njengomama benginesifiso ukuthi omama baphakamisaneni anti liphakamisa abanye omama liyakhala lithi lifuna omama babe phezulu anti lina bomama lizathola ukuthi lizakulingena kumabhokisi lalana lizavotela obaba so likhalelani uyini elivotayo.
Okugcizelelwe ngunkosazana Grace Nuku oyebandla lezaphu othi inhlupho ezikhona elizweni sezifuna ukuthi omama basukumele phezulu.
Ngoba nxa umuntu engathuthukanga umama engathuthukanga lesizwe asisobe sathuthuka. Sukumanini maZimbabwe amahle sisebenzele leli lizwe. Ilizwe leli kalikalunga for 38 years izinto ziyalukuhamba. Asazi ukuthi kathesi lanxa abantu laba lingabanika eminye iminyaka kuzagcina kuyini. Nanti ilizwe selifile. Wena mzimba womuntu, wena similo sakho uzasala usungaphi nxa izinto zinje.
Ukhansilo ngumama unobukhosi Malila kwathi 4 eshake uthi omama kumelanga besabi ukungena kwezombusazwe.
Lindima yindima elulo okunye okumangalisayo singesabele khatshana yikuthi omama thina sisondele emuva kodwa ungazinikela ube ngumama weqe ube phambili. Ubaba la wacina bekuzwisisa ekhansilini engiyo singabomama ababili kodwa ungaza kutsho ukuthi omama ababili phakathi kobaba bangu-22 labo nxa bekhuluma babantu bakhuluma lokhansila lanxa kungumama kodwa bayebondla ukukhuluma umuntu olingana lawo lo wabona bengamadoda.
Unkosazana Michelle Gudo oye-Women's Coalition of Zimbabwe uthi loba nje inani labesifazane abancintisayo kukhetho liphansi balethemba lokuthi lizaqonga ngokuya kwesikhathi.
Sosilokudana ngenani eliphansi labomama but siyaqhubekela phambili sikhankasa si-encourage omama ukuthi asisukumeni sibaningi singasalele emuva sikhwele lathi siye phezulu sibe khona kuma-decision making processes wonke kusukisela phezulu ngaze ku-politics ngale phezulu kumbe any other public spaces funa ukuthi omama bangene.
Abanye abangene lo mhlangano ngabaza ncintisa ukhetho lwamakhansila lolwamalungu edale lephalamende abasuka kumacelo mabili we-MDCT abe-MRP kanye lamalungu azimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele lebandla leZANU-PF aziwa ngokuthi i-G40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzelane ndawonye lalo ukuthuthukisa ilizwe. Umnangagwa ukhulume amazwi la emhlanganweni awenze labancedisa abalwa impi yenkululeko amawokho laboratories eHarare. Bona abathembise ukuthi uzabasiza kweziphathelane lempilakahle lokunye. Kusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ugcizelele kubalandeli bakhe eChipinge namuhla ukuthi engangena embusweni uzathuthukisa umnotho welizwe. Isikhulumeli se-MDC thi ekhokhelwa nguChamisa kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uvumelana nalo mkhokheli wakhe.
Kuliqiniso singabantu esithenjwe ngabantu njalo silabangani abalemali emazini athile. Into yokuqala yikulungisa inotho esingaba le notho sokusiba nemisebenzi emafektari iBulawayo ibe yintuthu ziyathunqa njengakudala. Abantu bayekele ukuthengisa amatamatisi, bayekele ukuthengisa ama-juice card, babe nemisebenzi elomkanjo. Yikho-ke uChamisa njengo-president we-MDC uthembisa abantu ukuthi inguquko sifanele njalo ayisozibuyele emuva ngaze idonki libe lempondo.
Umanyano we-MDC Alliance ubufola izolo ukhonana ngokuningi okuphathelane lokhetho.
abantu balesifiso yini sokuyavota kukhanya kule ngxaka eziningi kangaka
ukutshengisela ethe sizama ukuveza amanga ezethu abantu bazimelela ukuvota nje lakusasa kodwa bafuna ukuthi indlela yokuvota ilunge namhlanje kobulawayo sibe lombono sahamba sayabona eRose Camp amapolisa sevota sitha izethu ngekho amabandla esithi ngama stakeholders engekho o presidential candidate lang 23 abakwazi sithethi kucungula abathi bona bavotisa amapolice azasebenzela ngaphandle kwakobulawayo ngubani ethe supervisor ngubani ethe observer kuzalungiswa ngabadala phezulu ngibona namhlanje isigumba lezi executive yakhe ama commissioners ayayangeka ngoba ethe sibatshela ukuthi ukucothi ukhona kukhanya ngani zeki libandla lezani namhlanje siyababuza ukuthi eRose Camp kwenziweni sokuthengisa ngani amapolisa wonke devotiswa nsitha singakwazi hathi okhuluna ngobaba uThamisa siyamlandela noma kubomvu kunjani hathi sizasipha kuhle akulako kuzasihlupha.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo, sexoxela ekhona le kobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekusendla ntambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Abenhlanganiso elondoloza ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International sebesungule ngokusemthethweni ugwalo olumumethe abafisa kulandelwe ngabamabandla ezombusazwe ekulondolozweni kwamalungelo oluntu phansi kwesihloko esithi Breaking Away from the Past kubika uMavis Gama.
Emazini abo ngesikhathi bephawula limanifesto emkhosini owenzelwe eweteleni yeHoliday Inn umsekeli womqondisi weAmnesty International esigabeni sangezansi kwezwekazi leAfrika uNkosazana Muleya Mwananyanda utshela inkokheli yamabandla ezombusazwe ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngalesi sikhathi sokhetho.
We have documented torture, political killings, and general political violence, especially around elections.
Sesethule ama reports amaningi akhuluma ngezokuphulwa kwelungelo loluntu hathi eZimbabwe kuphela. Sesiphatheke kumikhankaso emayelana nokuthunjwa kwabantu kanye lokunyamalaliswa kwabantu. Umzekeliso kuyokunyamalala kuka-Itai Dzamara.
Abamabandla abakade besemkhosini lo bathi lanxa bevumelana lokumunyethwe yilolu gwalo bakhathazekile ngendaba zokungazinikeli kwenkokheli yezanu PF ukulondoloza amalungelo oluntu sikhathi sonke. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republic NAPDR umnumzana Divine Mohambi Wobe ulandisa ngakuzwisisayo ngale Human Rights Manifesto.
Wokuqala kunoko kutshengisela ukuthi thina abantu beZimbabwe asikafiki kuleso sigaba sokufisa ukwenza into ezinjalo. Wesekusithi okwesibili ngesilungu bathi trust is the end. Kusithi ukuthi asingeke siphonge ukuthembana nje mahlayana. Kumele kube lezinto ezenziwayo ezizadala zitshale ukuthembakala phakathi kwabantu. kumele abantu bekhangele benanzelele ukuthi isikhathi sesiside abantu behlukunyezwa besala beqilibezelwa besala bese usinqabe sibavuma namhla ukuthi hayi sasiyenza lezi zinto kube nzima ukuthi sikwamukele kalula kanjalo nje.
Obona ngezokukhulumisana loZulu uZaphu umnumzana Musachke Mupanguri uthi uqakathekile ukuba abezombusazwe bachiyane lomkhuba owawusetshenziswa kudala wokwethuselana.
Sifuna ukuthi sibone ukuthi ifuture yethu ingaphambili lakusasa linjani, singethuselwa ngalawo amabandla awakudala.
Isikhulumeli kwelinye lamacele ebandla le-United African National Council elikhokelwa ngumnumzana Nesbet Mtengedzanwa, umnumzana Alpheus Mapranga, uthi kumele uphele umkhuba wokuhlukumeza uZulu kanye lokwephula ilungelo lakhe.
Kuyenzwe yi-amnesty ngiyabonga sibili ngoba kuyasivula lathi thina esikupolitics ukuthi simele sihlukane lalokhu esikade sikwenza ngemva ngalo.
Okunye kokumunyethwe yile manifesto kubalisa ukuba inkokheli yamabandla wonke yehlukane lendaba zokunyamalalisa abantu abalombono owehluke kowabo, ukususwa kwabantu kundawo lapho bayabehlezi khona ngaphandle komthetho kungekho okwenziwayo ukubadingela ezinye, kanye lokuba zijeziswe zonke izephulamthetho kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla njalo elesikhundlabani elizweni. Abe-Amnesty International bathi bafuna inkokheli ezongena embusweni ngemva kwalolu khetho kube ngelandela izivumelwano zokulondoloza ilungelo loluntu, ukuzimisela ukuthuthukisa okuphathelene lezempilakahle yabesifazane lamantombazane, ukubona ukuba akekho ohlukunyezwayo ngoba ekhulume umbono wakhe, kanye lokuba sisuswe isigwebo sogodo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sechaze omunye wakhe wele Russia umnumzana Vladimir Putin njengomuntu ongayisiso sitha sakhe, kodwa ngakwelinye icele uthi kayisuye mngane wakhe. UTrump wethule amazwi la ebuzwa zintatheli zindaba phambilini komhlangano wababili laba ngeviki ezayo. Udaba lokuvota kwamapholisa kobulawayo ngudlu namuhla uZulu laba amabandla aphikisayo bengakwazi yinto ecunule kakhulu inengi elithi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isebenza leZANU PF ukuthi baqilibezele kulolu khetho. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncubele, sikhulumele sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda. Uncube usungula lingxoxo.
Yinto yembi kakhulu ukuthi kube khona abantu abavotayo kumbe kuphikiswana ukuthi bakhona abavotile bakhona abangavotanga. Sizakwazi ukuthi vele i-special voting labo okuhlanganisela i-postal voting lokuvota kwabantu laba bangaphandle kwelizwe abasebenzela uhulumende kuyindlela elula yokuthi kudlelezelwe ekukhetheni lapha, ngokuba kusuka kusenziwa kungelabantu abazimeleyo labamela ama-political party ukuthi babone ukuthi kwenziwa ngendlela efaneleyo. Ngokomthetho ngokwendlela yomhlaba wonke jikelele, nxa kuzavotwa okunjalo kumele ama-representative ama-political parties ama-polling agents ababe khona, kumele ama-observers abe khona, kube lusuku olu-announce lwazakala kusesephambilini ukuthi bavota ngosuku lwesingaki bevotela ngaphi, kube khona abantu abakubona ukuthi kwenziwa ngendlela esemthethweni ebona ukuthi ukhetho lukhululekile.
Dokotela Sibanda, uyibona njani lindaba?
Ngibona ngani le indaba emangalisayo kakhulu njalo ezama ukusengisa ukuthi iZAC ikhanye ngani kayifuni ukuthi iqhubekele phambili ngokhetho luka-2018. Kukhanye ngani mhlawumbe iZANU PF isisuke yakubona mgceke ukuthi ayisoze yaphumelela lanxa izama ubuqili kulolu khetho. Ngakho sebezimisele ukuthi benze yonke into abangayikwanisa ngaphansi kwelanga engenza ukuthi ukhethe lolu lucine lungaphumelela ngacela lungaya ngaphambili. Kukhanye ngani iZAC yenza njengomntwana omncane ozama ukuqala abantu ukuthi ezama ukuqala izinyosi sezele ukuthi kungabi khona osalemile. Ufanele uZulu weZimbabwe akunanzele lokhu ukuthi kukhanye ngani into ekhona lapha yikuthi zethu ayisafuni ukuqhubekela phambili ngokhetho lweZimbabwe.
Babancube, nxa kuqinisekile ukuthi ngempela ama election observers ebengekho ekuvoteni kwamapolisa namuhla, lokhu kumele kwenziweni?
Kumele ivoti yabo ingabalwa. Ingabalwa emhlazana kuhlanganiswa amavoti, kumele lokho kusewucaca ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engekho emthethweni, yinto engenziwanga ngendlela ebalulekileyo esegcekeni. Indlela okwenziwa ngakhona, kumele kube khona abantu abazimeleyo abakhangela ukhetho, khona abamele ama-political parties ama-candidates. Sikuthilo lokho kuyindlela vele okwenziwa ngakhona emthethweni. Kumele ke nxa kuyukuthi kulobufakazi bokuthi kuvotiwe, kuvotwe kungekho abakhangele, awudingi lokuthi kuthiwe khona kusidinga ubufakazi bokuthi bebephoqelelwa ukuthi bavote ngayiphindela. Ngakade kungekho abantu ama-observers azimeleyo, kungekho ama-representative ama-political parties, ukhetho lolo kalwenziwanga ngendlela esemthethweni. Ngakho-ke kumele kuchithwe, kuyeqaliswa phansi. Kakumiswe futhi babuyele bayoqalisa phansi kukhona wonke umuntu ukuze kwenziwe ngendlela efaneleyo. Konke lokho okunye okwenziwe kwenziwe endlela engekho emthethweni, engahambisani nendlela yomhlaba wonke yokuvota, engahambisani le ndlela thina abantu beZimbabwe sifuna kwenziwe ngakhona. Izinto azenziwe ngendlela esemthethweni, ngendlela ebalulekile, ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Dokotela Sibanda, kuyini eliza kwenza ngalolu daba njengebandla le-MDC, njengomanyano we-MDC Alliance?
UPresident we-MDC, uPresident Nelson Samisa, ukhulume ilizolo wathi nxa izekho ingaqhubeki isenza lokho, usezathatha amanyathelo athize. Enye yezinto azisileyo ukuthi nxa kuyukuthi abantu bazabuya baphume ngodaba lwe-ZEC, kuze uzathi nxa esetshilo ngesikhathi kuqashanga ukuthi mhlawumbe abantu bazaphuma bangabuyela ezindlini bahlale emadolobheni kuze kufike isikhathi sokuthi i-ZEC inandelele ukuthi ukhetho luqakathekile, asilelo kudlala ngalo. Bonani, i-ZEC idlala ngesikhathi njalo idlala ngento embi kakhulu. Ukuthula kuleli lizwe kwinto eqakathekileyo. Ukhetho lwenziwe emazweni wonke ngoba ukhetho yinto eyodwa eyazakalayo emhlabeni lapha eletha umbuso olokuthula elizweni loba yiliphi laliphi. I-ZEC kufanele nje khonokho ukuthi ngeke icabangele ukuthi izani yokufanele iwine ibisenza ibisenza umathanda nje zonke zonke.
Babancube, akuyiqibe.
Ye, nxa kuzavota amapolisa, kuzavota amasota, njengoba sitshile ukuthi yinto evumelekile ngokusemthethweni kunye lalabo abantu abazabe bekhethekile ngosuku lokhetho ukuthi bayavota phambilini kokhetho, ukuze ngosuku lwakhona babe bevotisa abanye. Kumele kube khona bonke abamele amaqembu akhampeynayo, akhompithayo, ancintisanayo lama-candidate wonke. Kwenziwe ngendlela vele ukhetho olwenziwa ngakhona ngosuku lokuvota, kube khona wonke umuntu ofanele abone ukuthi ukhetho lungolukhululekileyo. Nxa kulobufakazi bokuthi into leyo kayizange yenziwa ngaleyo ndlela, akusadingi ukuthi kuthiwe khona bebesethuselwa noma ngabethuselwanga. Akuqaliswe phansi kwenziwe into ngendlela esemthethweni ngoba kakudlalwa. Izwe liyagcina lilobudlwangudlwangu, izinto zingahambanga kade ngento encane enjengaleyo. Akulahlwe nje kuchithwele khatshana, kuyetshiswa lokho, kuqaliswe phansi ngendlela efaneleyo.
Kuyiqibe ngamafitshane Dokotela Sibanda.
Uzulu weZimbabwe bekufanele ukuthi ananzelele ukuthi into esesiyibona lonyaka esenziwa i-ZEC kayikaze yenzakala emhlabeni onke jikelele, ukuthi abantu sebezathi libalele bagijime bathi bona sebesiyavota ema-police station.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Ku-Life Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana, kasihluzeni bomama, sixoxa labesifazana abancintisa kukhetho. Kanti-ke sizakhuluma njalo ngodaba lokuvota kwamapholisa ngudlu kobulawayo lamhlanje. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapholisa akobulawayo aqale ukuvota enkambeni ye-Rose Camp kukhetho lwe-postal voting lamhlanje, okuyinto ecunule kakhulu abamabandla aphikisayo loZulu ngoba lokhu kwenziwe kungela muntu okwaziyo. Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye babo abesifazane abazazwisisa ngcono indubo zabo. Kwanele Mthokazi olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.